emathebeleni South ikakhulu esigabeni sebulili mangapha sibe lenhlanhla ukuthi sibe lama by-elections eminyakeni odlulileyo ama councillors amathathu okuyikho lapho esiqalise khona ngabona njalo loluhlelo engathi ngolwe community based candidates ngiyakwazi ukuthi beluseqaliseni ngathi i-pilot program at that moment kodwa ke thina silusebenzisile ebulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawa mawadi zasinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kuma candidates kade ngasoma members e-CCC engakaze ngobone njalo active ku-politics kodwa ke izakhamizi ziyakutshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku-ward 14 for example kumbe lifake umamakhadi ku-ward 16 laphana hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenze ngendlela enje ngakho ke mina lolu hlelo lokuthi ama candidates akhethwe izakhamizi kumbe ngama citizens akuleyo ndawo ngilubonile lusebenza and ngicela ukutshela dadwethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho eMathebeleland South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingaphi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho kuthiwa abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho-ke bachaziselwa ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangeleyo lina njenge-community ukuthi lo uma sinifaka ukuba ngukhansila ngempela uza kusisebenzela and ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine uward 16 ngomama umakhadi moyo sawina lo ward 1 echangwa ngoba u-Ephraim Moyo loba nje sadliwa ku-ward 14 ubaba u-Ephraim Moyo njalo kodwa-ke ama-numbers angikhona ayemalutshwana sibile ukuthi hhayi siyakwazi ukuthi singalungisa laphana lalaphana siyanqoba ngakho-ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu bayakuyamukela kathe sebekwazi ukuthi uhlelo lokuthi izakhamizi kumbe ama-citizens azikhethele i-candidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections khangela kathesi iZANU-PF ibiyenza ama-primary elections and kulokurigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama-cells asavoti ngenxa yokuthi omunye umuntu usebola ukuthi ubani ngavota ngiyadliwa bavalela ngaphandle kukathi uhlelo lolu olwe-citizens based candidates umuntu akudingakali ukuthi abe ku-politics ukuze ukuthi abe yinkokheli kodwa-ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimele esigabeni esinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lowo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba.